Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 yesonto mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, impumela yokhetho lweZambia ilokhu engakaziswa yonke, kodwa isiphumile itshengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngumnumzana Hakainde Hichilema ngamavoti amaningi kakhulu.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubesebasebenzisa njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli.
Amasonto amaningi awavulanga namhlanje, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi asengavulwa kodwa kungene kuphela abahlatshiweyo amajekiseni e-COVID-19 womabili.
Namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo.
Ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebesezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukhetho lweZambia itshengisa ukuba okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana Hakainde Hichilema uphambili ngamavoti adlula isigidi esisodwa 1,009,405. Ngemva kokukhonona umongameli Lungu uthi ukhetho aluhambanga kuhle. UHichilema ukhokhela ibandla le-United Party for National Development siwancintisa kathathu enqotshwa. Abahlola ukhetho lolu bathi obekumqoka ukuthi uZulu nguye othethe inyathelo lokuvimba ukuqilibezela ngoba engasukanga lapho kade kuvotwa khona elinde amavoti. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubone njani lolu khetho.
Okuliqiniso ukuthi abantu beZambia bakubonile ukubana lo odepeti ubesebasebenzisa njengomlimi osebenzisa idonki engayinakekeli, bebengalamkila kahle ngoba kakhulu besesebenza lo hulumende weZimbabwe. Umuntu ungambona senamathalenta zohulumende weZimbabwe ngoba akwazi ukuthi usengenile esontweni yobuthaka. So ngibona ngazathi kwenziwe ngabantu abatsha, untshintsho lulethwe ngabantu abatsha eZambia. Baphakamile ngobuningi babo bathi impilo yabo izamotshakala, ikusasa yabo kungaqhubeka kubusa lo ubaba ophetheyo. So ngibona ngazathi lathi eZimbabwe intsha ikuhle ukuthi ifunde eZambia ukubana ukuze ibe lekusasa elingcono.
Sifundo bani esingatholwa ngabezombusazwe abeZimbabwe ikakhulu abamabandla aphikisana?
Ikusasa yeZimbabwe isezandleni zabatsha. Intsha kuqakathekile ukuthi ngokuningi bayo ikhuthazane ukuyabhalisa. Intsha kuqakathekile ukuthi ikhuthazane ukusukuma iyevota. Amabandla aphikisayo okuqakathekileyo kakhulu yikubana abone ukuthi amalunga awo bakhuthaza amalunga ukubana ebhalise ukuvota njalo. Amalunga awo kuqakathekile ukuthi ebekwazi ukuthi akhuthaza izizalwane zelizwe ukuthi ziyevota. Ngemva kokuvota kuqakathekile ukuthi bebone ukuthi kuma-polling stations wonke kulama-polling agents, wonke ama-polling stations, hayi ukuthi kwezinye indawo kuthiwa kula-polling station akula-polling agents.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheji likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. ugatsha lwezempilakahle luthi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ezigabeni ebusezithiwa ziyagobhoza igciwane ama-hotspots liyehla kakhulu. Kumanani awethu lwe-izolo lolu gatsha luthi kulabantu abalitshumi lasikhombisa 17 ababhubhileyo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamakhulu amathathu lamatshumi amane lanhlanu 345 babanjwa igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kumanani ayizolo bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamatshumi amabili 22,959. Abezokholo kaliyanga emasontweni namuhla lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa wathi bengavula amasonto abo kodwa kungene kuphela abahlwatshwe amajekiseni e-COVID-19 omabili. Abamasonto bathi kuza kuba nzima ukuthi baxotshe abangahlatshwanga yikho bengavuli. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda womanyano weZimbabwe Christian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Amachurchi namhlanje abaningi abayanga abavulanga njalo amabandla ngenxa yokuthi lindaba ilokhu isaxoxwa ngayo oyokuthi abahlabileyo kube yibo bodwa abangenayo emabandleni ngenxa yokuthi ibandla nxa silikhangele ichurchi ngokwenziwa kwalo kuba nzima ukuthi uxotshe umuntu ozodinga uNkulunkulu. Ngakho singakhangela ukuthi amabandla amaningi ngathi layo nxa sikhangele i-heads of Christian denominations amabishops bathe akumwe akumiwe mbijana kusaxoxisana lohulumente ukuthi ungaba lenye indlela yini engasetshenzwa kulokuthi kuye xotshwa abantu. Njalo siyananzelela ukuthi bona abantu labafundisi kade nje nxa sikhangele uhlelo lokuhlaba beluhamba kakuhle okokuthi asiboni duko lokuthi nxa kukhulunywa ukuxoxisana kungafunana indlela yokusebenza lento ngenxa yokuthi ekugcineni ukuhlaba kumbe ukungahlabi kumele kuthiyelwe ukuthi umuntu azenzele isinqumo engafuqwa kumbe engafoswa ukuthi enze leso sinqumo. Kumele ukuthi athiye azenzele azicabangele ukuthi ufuna ukuthi ahlatshwe kumbe angahlatshwa ngenxa yokuthi ngumzimba wakhe. Kusasa kungaba lolunye udubo kuyakumele ukuthi kube yinto i-decision kumbe isinqumo umuntu abezenzele yena yedwa. Ngakho mbona khonokhu kuqakathekile ukuthi amabandla kunanzelele khonokhu njalo ananzelele ukuthi thina njengebandla kuba nzima ukuthi sifosele abantu kumbe sibabambe ngenkani kodwa siyabe sikhuthaza abantu ukuthi bekwenze kodwa ukuthi sibabambe ngenkani hayi kuyabe kuyinto enzima le.
Nxa usithi lindaba ixoxwa ngayo kutsho ukuthi kukhulunyiswana obani lobani, uhulumende uyakhulunyiswa yini kumbe ungasichazisela nje khona?
Ithi njengoba amabandla ekhulumisane lohulumende nge-statement abasikhiphileyo ngiyathemba ukuthi kuzatholakala indlela yokuthi kuxoxiswane ngoba sinanzelela ukuthi bakhulume ngokuthi kumele amabandla abe ku-National Task Force ye-COVID-19 ukuthi ngiyathemba ukuthi uhulumende layo uzaphendula akhulumisane labo kuhle. Embona kungaba kubi ukuthi kukhulunyiswane kumaphephandaba kuphela kungatholakali isikhathi sokuthi kuhlanganwe.
Umfundisi uSenis Banda ngomanyano weZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ziyakhala izakhamizi ku-1 10 ebulilima West ezintshontshelwa amadonki nezinye izifuyo ngamasela acatshangelwa ukuthi ahlala eCholocho. Kudaba lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso ye-Habakuk Trust ibambisana le-Studio 7, uGibbs Dube uyalandisa.
Ziningi izakhamizi endaweni yebulilima West ezikhala ngokutshontshwa kwezifuyo. Omunye wabo ngunkosikazi Vinolia Moyo ohlala eBambatsi.
Ku-Ward 10 lapha silenkinga kakhulu eyokucathelwa yizifuyo kodwa njenge-community sahlala phansi sabonisana ukuthi khona ngcono sikweleke sihlangane sizane sibe yintonye kuke kulandelelwe indaba yezifuyo lezi zicathayo kakhulu amadonki onkomo kuyahamba nje kuthabalale ngikhuluma nje nami ngomunye owacathelwa zinkomo isiba sonke zazingu 8 bahle babuya bazibutha zonke nje bahamba la kathesi angisela nkomo okwangenza ngathi stepikale kufundisene abantu abamjoba ngingedwa nje abantwana kabasa mntanami owayefanele kuform 4 wabhala nzima ngenxa yokuthi izifuyo zami zasezithethwe ngokunjalo siyacontributa siyi-ward 10 i-community yonke siyakhipha ama-R20 ukuthi kuyedingwa izifuyo okwakuqala sakhipha sibili last month bahamba abantu beyingxenye belihlekanyana sibili elithe sisebenzisa ndawonye labo council bakhipha labo izimota zabo bagijima babuya okokuqala babuya la madonki angu-22 abantu babuya bathola amadonki abo bathatha kwaba yisibongo esikhulu kakhulu lo wayezizwa engafise cabanga ukuthi uzadlelwa imali kwamsinda kodwa wabonakala wonke umuntu esekhipha okwesibili babuyele nje ngolesithathu last week kade bekhonale babuye la madonki ayi-38
unkosikazi Moyo uthi bayabonga kakhulu abantu ngokwenziwa izakhamizi lamapolisa
abantu bajabule kakhulu ngoba omunye umama uze wangilanda sibili wabuya edlula le donki yakhe wabuya la emzini wami ezongitshengisa ukuthi khangela idonki yami ngiyitholile into elalisitela yona hayi iyasebenza sibili kakhulu ngikhuluma nje ngingomunye okukomiti yakhona eyokudinga izifuyo ngilobaba uJosepha uDube sisebenza sonke ithe sihamba sigqugquzela abantu sixoxa lezimali siyehlangana sinike abantu ukuthi sokutholakala emalini abantu baphume bedinga lezo zifuyo ngokunjalo ayi-community ijabule kakhulu ngezifuyo lami ngingomunye vele o-contributayo ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumbe bazade bele kube bhotabhota bewela le nkomo zami zibuye
unkosikazi sikhathele Dube laye ohlala eBhambathi kuyawuncoma kakhulu okwenziwa izakhamizi lamapholisa
kwisandla le-3 bahambile njalo babuye la madonki angu-38 wona ayedlula 38 amanye alahleka endleleni ayefika kuma-8 kodwa ngokuthi njengoba kuhanje kusuku indawo yangikhona kuyasokukhathana amadonki ayehamba laye ephuma so baze bafika le-38 ngikhuluma nje abuye ehlale o-7 days ukuze omunye lomunye noma ukondolwane noma gwamagwama noma ngaphi ubuye ukhangele amadonki akho batholile ngobuningi bawo bathatha amadonki abo so ngikhuluma nje sihlala 7 days sisiloka siyenzela ukuthi abantu bonke bezwe ngamadonki labo bebethatha amadonki sibili hhayi alokhu unyamalala okungaqondiyo ngezindawo kodwa hhayi ngendlela okusetshenzwe ngayo hhayi njalo siyakhelene lecholocho singabantu banye indlela yiyo le lathi siyahamba siyela labo bedlule bele so yonke into iyalungiswa so ngendlela nale izakhamizi eziyenze ngayo indlela esilungisa ngayo ukuthi hhayi kusasa kungabi khona ukungazwani phakathi kwethu lecholocho bebona ukuthi hhayi abantu bayabelanda belonda izifuyo zabo
lolu ludaba elilethulelwe ngenhlanganiso ye-Harbour Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 belani udaba olufanayo ngeviki ezayo ngimele i-Studio 7 kuse-Maryland ngu-Kip Stube
lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC
okwamanje sengilithiya ezandleni zikaMichael Hobe lingali tshona njani mthokazi omuhle ezimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethudwa namhlanje igama ngumaikobe namhlanje sixoxa lotsepanginare owenhlanganiso ye-Albino Trust of Zimbabwe sixoxa ngohlelo lwe-albinism champions campaign oluqhutshwe inhlanganiso ye-SADC youth forum Sepang ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngohlelo lwe-albinism champions campaign
ngiyabonga ngizathanda ukukhuluma ngomkhankaso osibizayo ukuthi yi-SADC youth champions for the albinism agenda lapho ebesikhangelele ukuthi sithuthukise indaba eziphathelane labantu abalobala kodwa ikakhulu besikhangele esikubiza ngolimi lesilungu sithi ngama sunscreen lotion lokhu ngabakugcobayo abantu abalobala okubathathisayo ukuthi loba beselangeni bebehlatshwa zinsaba zelanga ungabaphambanisi emzimbeni yabo.
Uhlelo lolu lusiza kanjani abatsha abaphila nge-albinism abadabuka emazweni atshiyeneyo kwele Southern Africa?
Uhlelo lolu luyaphathisa abatsha abalobala ekuthini indaba ezithathelane labo sezizaququzelwa sezizasabalala zazakale kundawana zonke nje sikhangele emhlubulweni lo oweningizimu Afrika. Njalo baphathisa ekuthini ezinye zenswelo zabo sezizananzelelwa sikhangele njalo okwezemfundo ekuthini lomkhankaso awugcinanga kuphela ekuthini saneliso ukuqoqa imali yokuthenga amafutha lawo esiwathi yi-sunscreen kodwa sikhangelele ukubana sisebenzelane le nhlangothi ezithiyeneyo ikakhulu inhlangothi ezikhangelane yezemfundo ukuthi mhlawumbe bangaphathiswa zathole ukubhadalelwa zathole ukuncediswa kukho konke abadinga ukuncediswa ngakho.
Cepang, awusitshele okuningi ngenhlupho zenu njengabasakhulayo abaphila nge-albinism kwele Zimbabwe.
So inhlupho ezihlangana labasakhulayo abalobala yikuswela lawo mafutha esiwathi yi-sunscreen lotion ngoba lawo mafutha kumele bagcobe impilo yabo yonke kungakhathalekile ukuthi isikhathi sokutshisa kumbe isikhathi somqando. So uhlupho yikuthi kuba lokuswelakala kwemali ukuthi lawo mafutha athengwe ngoba kukhangalela ukuthi amafutha xa wathole kuthiwa ashiphile $10 kodwa wona adlalela ku-$15 and then kwezinye iindawo ezithaya ezibalisela omalawi labotanzania babulawa laba bantu bahlalela ezalweni ikakhulu laba babehlala emakhaya okumele bahambe umango omude bafuna bangasaya esikolo besesaba ukuthi mhlawumbe bangaqatshanyela babulawe.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumangoyisebang
abasisa ukuba yingxenye yalo umkhankaso bangaxhumana le-SADC Youth Forum yona itholakala ebulenjini sikhangele kwindawo zokuxhumana ebulenjini i-Twitter yabo ithi SAYOF batholakala njalo kufacebook SAYOF kulabameli bale inhlanganiso esebenza ku-Southern African Region sokulabameli abakhona kumazwe wonke alithuni lasithutha 16.
Hayi, Zulukandaba, sithanda ukubonga uTsepanginare ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi, silugciba lapha uhlelo lwabatsha. Lingakhohlwa iZulukandaba ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwe-Live Talk The Connection. Olevalisayo igama nguMaikobe, mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye. Siyabonga Mike.
Sehana masiva wezi umandla baba mkhulu babelo.
Okwamanje kesizwe uGibbs Dube esethulela uhlelo lwezamasiko.
Babethela mazwi
wezi umandla sehana masiva wezi.
Namhla sikhupha ngokwakusenziwa zintombi kudala lokwenziwa ngezinye kulezi nsuku osokuyizivu kampunzana nasikhangela ke ukuqoma. Silobaba uNkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu kanye nomama uSeludewa yinothandwa kwabantu abaningi enkundleni yokuxhumana ye-Facebook. akasizwe ukuthi umnumzana Mathe uthini ngodaba lolu.
Intombi zanamhlanje kazisafanani nentombi zakudala. Intombi zakudala bezithatha isikhathi ukuthi umfana zimkhombe, bezingathatha inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Bekulezinto kade beqala bezikhangela isimilo somfana, umuzi ophuma kiwo, impilo yomfana lemvelaphi yomfana. Begijime bayobuza futhi kubobabakazi ukuthi lo mfana kambe ngabe kulungele ukuba umkhwenyana la kubo sisi abadala. Bengavuma, bethola ukuthi umfana ukulungele ukuba umkhwenyana sebezabuya ke sebemkhomba umfana. Kebe sekudlule inyanga ezintathu kusiya enyangeni eziyisithupha. Yikho namhlanje ubona abazali bethu behleli emizini yabo ngoba uthando lwakhona lwaqinisekiseka, lwaqiniswa lwaba lomkantsho kusukisela ekuqaleni.
Umathe uthi kuningi osokuguqukile.
Intombi zanamhlanje usuhlangana naye ikunike amafoni namba ikufombe namhlanje uhambe layo namhlanje. Leyo ntombi lolo thando ngeke luze luqhubeke luye phambili, angeke luze lulaste ngoba kusuka kungalaqiniso. Leyo ntombi okokuqala kayikufundanga, kayikwazi ukuthi uphila iphi impilo, ikubone nje ugezile umuhle uzidrayivele imota, ayikwazi yemota le wayithenga kanjani. Ngomva kweviki mase kukhombile sizathola ukuthi hayi mani lo mfana lo uyisigebenga, le mali oyiphila ngayo emenza abe muhle ubamba inkunzi. Yikho sithola manje uthando lwakhona lungaselukhelela emoyeni njengamakhoba amabele, ngoba izinto kade kufanele ukuthi azikhangele kusukela ekuqaleni kazibonanga, sezibona esengenile ethandweni. Ngikubona namhlanje imizi yangkhona ichitheka, labazali sokuze kunzima, sokuyimvela kancane ukuzothiwa uyalobolisa. Ngoba uzalobolisa umntwana namhlanje kusasa kuyachitheka, inkomo sokumele zibuyele emuva, ngoba uthando lwangkhona azange lwaba lomkantsho sokusela ekuqaleni. Sebenanzelelana sebehleli bonke balobolana ukuthi hayi lo unje lo uyikhala bani. Ukhumbule ukuthi nxa liqala ukuthandana lizabe liphathana kahle, ngomva kwenyanga ezintathu yikho lapho selizabonana khona ukuthi lo uyisimo esinje uyisimo esikanje. So into okufanele ukuthi kube thali azifunda lingakakhombani, lifundane ukuthi kathi lo muntu uphila yiphi impilo. So akusayenziwa lokhu manje, ile intsha manje yikho sokuchitheka kanje.
Umade uthi kudala kwakuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthi intombi iqome ijaha.
Amajaha akudala ayekhombisa intombi aboba 6 months or umnyaka, intombi lokhu imfayizisi ingafuni ukuthi imkhombe noma imfuna. Lokhena kwakusenza ukuthi ijaha nalo likuthembe, libone ukuthi khona hayi intombi leyi iyintombi nje elungileyo. Ngoba kudala wawungamcabanga ukuthi wawungathi mawungathi umuntu engathi uyakufuna khona lapho uvele umkhombe, same time wawuyabizwa ngamagama umfanele egcine ngasakuthembi. So khokhena kwakunika ijaha isibindi sokuthi hayi kusho lo ngumfazi, umfazi sibili, umfazi wokuthathu engimkhombisa isikhathi eside angaka ngizwe nginqe kangaka ngilandelana laye.
Unkosazana Dewa uthi intombi kulezi nsuku zesaba ukuthi amajaha ayadinga abanye ngesiphangiphangi.
Manje ijaha malibuya kuwe lithi ngiyakufuna, lingikhombise manje lithi hayi Selu ngiyakufuna namhlanje, uSelu kumele amkhombe namhlanje. Ngoba mayengayekeli ukumkhomba namhlanje ngeke phela azabuye futhi lakusasa. Engabuya kusasa abuye 2 days 3 days agcine ekhathala sesadinga abanye. Mayefika ngale phambili avele khonje semtime, wena ngaleso sikhathi ubumthanda uthi yethu hayi ngizamkhomba noma uma kuphela inyanga noma ngizomkhomba after 2 weeks. Umuntu sedlulile akasekho lapho wena lapho sufuna khona, yena akasafuni, sedlulile selithola uthando kwezinda. So akusafani nakudala.
Angeyisimalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke besilomnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu kanye nokusizana Selu Dewa, uthandwa ngabantu enkundleni yokuxhumana yeFacebook.
Olivelisayo ngumthembo sithembayo uKeith Dube nilaye.
Siyabonga Keith Dube. Sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngoNtungameli Nkomo. lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyabonga ukuba sibe lethuba lokuhlangana njalo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje bemfuna sikhangele ukuloba kukaMose kumahubo 90 wabhala nguMose lapha edumisa uNkulunkulu. Uthi yena ku 90 sibala kuverse ka 1-2. Nkosi, wena uyisiphephelo sethu ezizukulwaneni zonke. Zingaveli intaba, ungawenzi umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu. Lumbhalo umbhalo osinanzelela ukuthi wabhala nguMose. UMoses yena wayehambe loNkulunkulu kwesikhathi eside, ehamba laye kunkangala ekhiphe khulula abantu eGibhithe. Simbona elwisana loFaro ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu bakhululeke ebugqilini. Sihlangana laye uMose ehlangana loNkulunkulu enkangala, uNkulunkulu eziveza njengegusu elibhebhayo. Njalo uNkulunkulu uthi nxa ekhuluma ngaye uMose uthi kubo bonke abaprofethi akula owambonayo ebona ubuso bakhe. UMose wayelobudlelwano obuseduze loNkulunkulu enjengomngane kaNkulunkulu. Siyananzelela ukuthi u-Abraham laye wayenjalo, kodwa uMose waze wabubona ubuso uNkulunkulu wazifihla wedlula phambi kwakhe emtshengisa ubukhona bakhe. UMose nguye wabona uNkulunkulu evula ulwandle phakathi laphakathi, abantu besedlula phakathi kolwandle, isimanga esimangalisayo esingazake senzakale. Yikho uMose nxa esebhala lapho uthi Nkosi wena uyisiphephelo sethu. UMose wabona uNkulunkulu esebenza esiba isiphephelo ayikhona kuye kuphela, kodwa wabona izizukulwane lezizukulwane, njalo waze wabona ngelihlo elikhangele lakithi ukuthi kuzo zonke izizukulwane zonke uNkulunkulu uyisiphephelo. Esusa abantwana beGibhithe esigqilini, lalapho bephakathi kobugqili uNkulunkulu wayeyisiphephelo sawo. UNkulunkulu wayelapho. Enginxa sikhangela sinazela ukuthi uMose ngumuntu owakhulisa uJoshua ekhangelela ukuthi baqhubeke abantwana baka-Israyeli bengaphansi kukaNkulunkulu. Njalo siyakwazi ukuthi uMose nguye wathola imilayo elitshumi ivelela kuNkulunkulu. Simbona esiba loNkulunkulu entabeni okwe 40 days le 40 nights. Ngakho wayemzwisisa uNkulunkulu, wamzwisisa ukuthi ungubani. Uyakhuluma lapho uMose uthi zingaveli izinhlaba, ungawenza umhlaba lelizwe kusukela endulo kuze kube nini lanini. Wena unguNkulunkulu. UNkulunkulu kachintshi, kumbe sesiku 2021, kumbe kule COVID, kumbe kulani, uNkulunkulu kachintshi ubukhona bakhe. UNkulunkulu kuze kube nini lanini. Wayevele uNkulunkulu lo mhlaba ungabi khona. Manje lokhu kusitshengisani, okokuqala, siphakathi kwalesi sikhathi esinzima kangaka se-COVID, uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Balaleli bami, nxa kulo dubo lalo, nxa kule nkingo lalo, lukhona udokodo lukaNkulunkulu, lukhona lapho ongazifihla khona. UNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Ayisomali isiphephelo sethu, ayisohulumende, kodwa uNkulunkulu. Okwesibili, uNkulunkulu kachintshi. Nxa uNkulunkulu wayekhona endulo kuze kube nakathesi, kehlulwa yilutho. Ngakho okwesibili, ngoba lesibindi nxa uthandaza kuye, kehlulwa yilutho. UNkulunkulu kasozothi lokhu kimi kunzima kakhulu. Yonke into inkinga ophakathi kuwayo, uNkulunkulu unguNkulunkulu kuze kube naphakathi kachintshi. Ngakho ke ngifuna ukukhuthaza ngalawo mazwi, zifihle kuye.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, sibongile namhlanje ukuba wena uyisiphephelo sethu, impilo yethu yonke ikuwe. Siyabonga abalaleli bami belalele, babusise bathinte uNkulunkulu ngezwi lakho elilamandla, egama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Impumela yokhetho lweZambia ilokhu ingakaziswa. kodwa esiphumile ijengisa ukuba umongameli Edgar Lungu unqotshwe ngamavoti amaningi kakhulu ngokhokhela ibandla eliphikisayo uNumzana Hakainde Hichilema. Amasonto amaningi awavulanga lamhlanje lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ebethe asengavula kodwa kungene kuphela abahlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 p.m. kusvika na7:30 p.m.
apo tinokupa iye nhau.